Udaba olulandelayo luluphi uMadaletho Mwando? Intatheli izindaba ye-Alert Net esefilabhusi kweleZimbabwe. Lelo lilotshwe phansi kwesisekelo lenhlanganiso ye-Climate and Development Knowledge Network. Abalimi beZimbabwe babuyela kundlela zikadeni ngenxa yokusilela kwezulu. Kungabe kuntshintsha inhlanyelo emhlabathini sikhathi ngesikhathi? Ukuhlanyela inhlanyelo yesivuno esipheleleyo kumbe ukukhongozela amanzi ezulu? USusan Gama wenza konke lokhu kusemandleni akhe ukuziphilisa. Abalimi abanjengoGama kuleli lizwe laseNingizimu e-Afrika sebesebenzisa ulwazi lwendlela zokulima zakudala ukuzama ukumelana nezulu elingekho njalo elingasathembakalanga. Lokhu ingcweti ezithi zicabangela ukuthi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Lokhu sokutshayisa amakhanda ingcweti zokulima zona ezithi ulwazi ngendlela zokulima zasendulo lodwa alungeke luvikele abalimi ekuguqukeni kwendlela izulu elina ngayo. UGama uthi uvele wayesazi ukuthi okhokho bakhe babegcina inhlanyelo yesivuno esidlulileyo abazakuhlanyela njalo izulu lingana, kodwa abanye sebemxwayisa ukuthi athenge inhlanyelo abathi iyamelana nayo indlala. Kodwa uGama uthi inhlanyelo ethengwayo ayaziyazala kuhle esigabeni sakhe ngenxa yezulu elingekho. Ngakho yena labanye abalimi kuleso sigaba sebezenzela eyabo imihloliso ukubona ukuthi yiphi inhlanyelo esebenza ngcono endaweni ezulu elincane. UGama uthi lapho ihlanyela usehlanganisa inhlanyelo yesivuno somnyaka ophelileyo naleyo ethengwa ezitolo esiqhathanisa impumela yesivuno. Nxa betsho bona abalimi, lokhu kuhlanganisa inhlanyelo sokwenze isivuno sabo saba ngcono. Lapho insimu kaGama eyayikhipha amasaka angamatshumi amahlanu omumbu ngomnyaka ophelileyo uthole amasaka angamatshumi ayisikhombisa. Osekwenze labanye esibangeni sakhe waqala ukusebenzisa indlela le. Ingcwethi zokulima zahulumende zithi noma nje abalimi bemakhaya abangomama bexwayiswa ngendlela zokulima ezintsha ezingamelana lenduku ezingadalwa ukuguquka komumo womkhathi, abaningi lokhu bekhetha ezabo indlela zasendulo. UTelma Rubimbo, isisebenzi sogatsha lukahulumende olubona ngezemhlabathi kanye lezokulima, uthi kulo msebenzi omkhulu wokukhuthaza abantu kweminye imikhono yelizwe ngokuphathelane ngesikhathi sokuhlanyela. URubimbo uthi abalimi bengazama ezabo indlela zibasebenzele, kunzima ukuthi abakhuthaze njani ukuthi bazame ezinye indlela ezintsha. Abalimisi bakahulumende sebekhuthaze abalimi ukuthi basebenzise indlela zokulima ezivikela umhlabathi kanye namanzi njalo njengokuqabanga kunokulima ngenkomo. Kodwa abalimi bona babekhethe ukuzidingela ezabo indlela ezingabasebenzela. Ukulima, abalimi bentshintsha izilimo ndimanye bekuvele kusenziwa kusukela kudala, kodwa ngenxa yokuguquka komumo womkhathi abalimisi abahlanganisa uThandekile Sibanda laye oSigodini sebekwenza minyaka yonke njalo ngezilimo eziningi ezehlukeneyo. Khathesi ngesikhathi sokulima uhlanyela izilimo ezehlukeneyo ezigoqela umumbu, amazambane, amakhabe kanye lamathanga endimeni zamasimu akhe esenzela ukuthi kube khona isilimo noma sisodwa azosivuna nxa izulu lingasananga kuhle. USibanda ukholwa ukuthi indlela yakhe iyamsebenzela nxa izulu lisiya lideda, kodwa uRubimbo uthi ukuhlola ngezilimo eziningi ezehlukeneyo kwakugcine kusenza baswele ngoba abalimi bengakwazi ukuthi iziphi izilimo ezenza kuhle esigabeni sabo. URubimbo ithi izikhalazo zabomama laba ziyazwisiseka njengoba nje uguquka komumo womkhathi lakho ungazwisiseki. AbeZimbabwe Meteorological Service Department babethe kuzaba lezulu elinengi ngesikhathi sekhisimusi yomnyaka ophelileyo, kodwa noma nje izulu linile kakhulu ngesikhathi lesi sekhisimusi kanye langozibandlela eMidlands, eHarare, eManicaland nasemikhonweni yemithathu yeMashonaland, indawo ezinjengalezi ezisigabeni zeMandebeleni lapho kuhlala khona uGama zibhane indlela enkulu ngenxa yokusilela kwezulu leli. Noma nje ugatsha lukahulumende lwe-Civil Protection Unit lwaluthe lulungiselela uzamcolo kweminye imikhono yelizwe, ukuthulekala kwezulu oqhubekela phambili kutshengisa sobala ungasathembeki komumo womkhathi osokubangele ukuthi iningi lemaphandleni liphilele endlaleni. Okuduza uGama labanye bakhe yikuthi nxa sintela waya izulu wala kukhongozela amanzi la. Isibomvu esemasimini kaGama asigcini amanzi, ngakho sowakha imigelo egombolozela amasimo akhe ukuze amanzi agelezayo. Kulamatanka njalo emzini wakhe awaphiwa ngenye inhlanganiso ezimileyo lapho akhongozela khona amanzi avela ephahleni. Lapha ithonsi lethonsi lilomsebenzi. UGama uthi ulehlanganiso eyamupha amatanka namapayipi usebenzisa ukuthelela, kodwa lokhu akwenelisi ukuthelezela izilimo zakhe zonke. AgriPlan International, inhlanganiso yomhlaba wonke esebenzelana nabalimi bensimo ezincane esigabeni seMathebeleland, wathi ukhongozela kwamanzi la ezulu kuphathisa kakhulu inkulungwane zabalimi abatholakala emakhaya e-Afrika yonke, njalo sokuthuthukise isivuno noma nje izulu liqhubeka lingani kuhle. UGama uthi ukhumbula isikhathi lapho uhulumende wayehlanyela amayezi nxa isikhathi sezulu sesisondele. Kodwa uhulumende weZimbabwe wamisa uhlelo lolu lezinye inhlelo zokulima ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali, njalo inzuzo evela kwezokulima yehla kakhulu ngemva kwabuya kutsha komhlabathi eminyakeni elishumi edluleyo.